ukukhethwa kwamdenda lokho kuza ngesikhathi idaleleli lifungise ukuqala umsebenzi kwamalunga alo izolo. Umdenda usethethe isikhundla lesi okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa kusukela ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli wamalunga alidala we-ZANU-PF umnumzana Pupurayito Karepi uthi umdenda ukhethwe kungela abaphikisayo ngoba abe-CCC bebengekho edale.
ZANU-PF legislators, we are very excited that we have our speaker back.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu, umuntu osebe lomsebenzi lo okwesikhathi eside. Uyawazi umsebenzi wePhalamende. Abebandla eliphikisayo babuye lapha begijima bephuzile bephikisa, thina sesihlezi phansi kudala.
Kodwa umkhokheli wamalunga e-CCC kuleli dale umnumzana Amos Shibaya usole kakhulu indlela ukhetho lolu olenziwe ngayo esithi bebetshelwe ukuba lolu khetho luzaqala ngo-11 a.m. ekuseni.
Izolo sibatshelile ukuba silo mhlangano wethu wokukhetha abazasimela. Besivumelene ukuthi ukhetho luzaqala ngo-11 a.m. kodwa sethukile sisizwa ukuthiwa ukhetho lwenziwe u-10 a.m. engakafiki.
Ingcitshi ecubungela ezombusazwe umnumzana Thethi Ncube uthi amalunga awe-CCC kumele aqakathekise umsebenzi wabo.
But wakuqala ukukhangela ukuthi kutshona lokhu kuveza i-attitude yama-parliamentarians e-opposition towards parliamentary procedures and parliamentary processes and proceedings. I-attitude yona le eyokuthi kulokunye okungaqakathekanga e-parliament bayithatha ngaphi, kungaqakathekanga kubani, kibo as individuals, kibo as representatives of a political party or kibo as representatives of constituencies. Mbona ngani kuveza iattitude yabo, and iattitude yona le negative, and yinto kumele bayime bengaqhubeki beyenza ngoba bayadisadvantage ama constituencies, bayacompromise ama parliamentary processes and procedures. So yinto embi kakhulu.
Kodwa enye ingcitshi umnumzana Bekzela Gumbo uthi abe-CCC benze iphutha ngokungabi khona lanxa bona belandula ukuthi bakhalele ukuba kulolu khetho.
Injongo laphana ekuvoteleni kwama-members e-CCC ingeyokuthi belethe utshintsho, and utshintsho ukuze bekwazi ukululetha kumele ukuthi betholakale bekhona embusweni. So izikhundla zonke ezifana nokuthatha izikhundla eziku-government, ama-ministries, lokuthatha izikhundla zokuba ze-parliament, kuqakathekile ukuthi bebuse abantu labo abavotileyo bebone ukuthi bayenzayo.
Isikhundla sikamongameli we-senate besincintiswa phakathi kukamnumzana Felix Magalela Mafasibanda owe-CCC lonkosikazi Beochinomona owe-ZANU-PF. Unkosikazi Beochinomona unqobile ngemva kokuthola amavoti angamachumi amahlanu 50 ukuthi uMafa uthole amavoti angamachumi amabili lanhlanu 25. Ukukhetho lomsekeli kamongameli we-senate umnumzana Mike Nyambuya owe-ZANU-PF unqobe unkosikazi Margaret Shakabuda owe-CCC. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe umdenda uthe amalunga alelidale kumele aze ukuzomela izifiso zikaZulu ngoba kuphalamende esanda kwedlula akhona amalunga aqede iminyaka emihlanu bengazange bawuvule umlomo. Umdenda uthe uyajabula ngokukhethwa kwamalunga amatsha edale leli abasuka kumabandla umabili ele-ZANU-PF lele-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.